Daba ku VOA Ndebele.
Le vuka njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhlaka 12 kuNhlolanja 2020 ngothungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla. Uhulumende sekhuphule intengo yempuphu isuka ku-$50 isaka le-10 kg isiya ku-$75. Inani lezehlakalo zezidlova ezihlasela zihlome ngenkemba ezaziwa ngokuthi ngamashurugwe likhanya selehlile. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende sekweze intengo yempuphu isuka ku-$50 isaka le-10 kg siya ku-$75 emizameni yokuqeda ukusilela kwayo. So kule nyanga ezithile impuphu isilela ezitolo njalo ithengwa emkambo wensitha ngentengo ephezulu. Ukusilela kwempuphu lokhu kuqale ekupheleni komnyaka odluleyo kulandela ukwehliswa kwentengo yayo nguhulumende sithi uzahlawula abayigayayo imali yokuvala indleko zabo ama-subsidies. Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi intengo ye-$50 le ebikhona ibangele ukuthi abanye osomabhizimusi bathengise impuphu emkambo wensitha ukuze bathole inzuzo. Umbuzo omkhona ngothi njengoba uhulumende sekhuphule intengo isizatholakala na? Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Melusi Moyo.
Abantu sebeza kubawa yindlala ngoba yona vele i-$50 leyo subsidize ibivele inzima kuzulu wonke. Pho ngakho kubuya kwafakwa eyinye le i-25 kuthi impuphu is now a luxury engakwaniswa umuntu nje mahlayana. So kusitho ukuthi abantu abaningi sebeyabulawa yindlala. So kulobunzima kakhulu. Ilitholakala ezitolo ezimbalwa. Labo abanelise ukuvuka ekuseni bayithole, but ibivele ingeneli. Uzulu oningi vele uphila ngempuphu yomkambo womnyama ngoba yona le igovernment ithi yayi-subsidiza ivele kayikho emashopu, sayitholakali. So abantu bebevele bethwala nzima, bethola ngabantu esingathi balihlekana labo babenenhlanhla bafika ekuseni. Enye yakhona kawuyiboni vele kuyathenga abantu abaluthwane ibisibhoda ngalo siyabuyisa umkambo womnyama ngaphandle. Leyo mkambo womnyama phandle lapha abanye bebethi ma ule cash ngoba vele bebeyithengisa cash ithi ngathi ma ule cash beleyenza o-65 or 70. Pho le kahulumende yona ngaye siyi-75 sokusithi ukuthi labo bomkambo womnyama labo sebeyakhwela beye kuma-95-100 khonapho ngoba uhulumende layo sekhwezile. Obviously la izakhwela ngoba bebeyithengisa ngayona leyo iprize uhulumende yosefunzenifana.
Kodwa lake lixoxisane labo osomabhizimusi ukuthi indaba bengalethi impuphu liyani ithengiswe ngemali yena le yavunyelwanayo lohulumende.
Yes, asixoxisane labo sibili ngoba sibelieve ukuthi bona balendlela zokuthi bathole umumbu e-GMV e-subsidized prices, but kukhanya nje sokulobugwelegwele obukhona yiwo bona osomabhizimusi labanye abasebenza ezitolo esingathi mhlawumbe namamanesi akhona ngoba uyayibona itrack ukuthi nansiyani impuphu ibuyile kodwa uzabona ithengiselwa mhlawumbe abantu abambali. Uthi ma usubhodabhoda edolobheni lapha uthole sebeyifakile abanye phambi kwezitolo zemezi yomkambo omnyama. So kulobugwelegwele kubosomabhizinisi labo abalamalayisensi okwanisa ukuthi bakhiwe umumbu bagaye impuphu. So ubugwelegwele bakhona bukuqandisela khona ngalo phezulu okuyikuthi sukumeza izakhamizi. So siyazama njengenhlanganiso siyenze ama-engagements ukuthi nga impuphu iyaba khona kawusezuke khona lo mkambo omnyama, nga impuphu ikhona emazintulini umkambo omnyama uzohamba, but kathesi umkambo omnyama uba khona ngenxa yokuthi impuphu kayikho emavinkilini.
Vela abacatshi nje bathengisa besegceke. Sizwile uhulumende esithi i-task force yakhe leyane impuphu yabhodabhoda ihlolisisa khona khona ngapha edolobheni lakobulawayo.
Wayifaka i-task force yakhe uhulumende labo bomkambo womsika bathengisa besegcekene okokuthi lanxa ubucwanjana okungakanani uyababona beyidengisa ngoba loba ngisitho bayifaka phambi kwazo izitolo uhambe kubo-okay uhambe kuze wonke amavinkili akhona la kuze zonke izitalada babe besegcekene ukuthi loba ngubani lobani uyababona kabayithengisi beyicathile um beyikhipha kumbe ezimoteni njani baye beyichayile.
Umnumzana Melusi Moyo ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Inani lezehlakalo zezidlova ezihlasela zihlome ngenkemba ezaziwa ngokuthi ngamashirugwili khanya selehlile. Izigebengu lezi bezithwalise nzima otshekesha begolide lezakhamizi njalo zigongote elinye ipolisa lafa kumaviki asanda kwedlula. Abanye banakanela ukuthi izigebengu lezi zilobudlelwano lezinye iziphathamandla zikahulumende. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umnumzana Albert Mhlanga isakhamuzi senkabazwe lapho kuke kwahlasela khona amashurugwi.
Uyakhumbula nge-first time sikhuluma sixoxa ngesithi laba amashurugwe ukuzobona ukuthi abanikazi babo ngobani, kakufe omunye kumbe agule omunye uzuyebona ukuthi ozayambona esibhedlela ngubani, ozayabhadalela izindleko zezifa ngubani. Selikubonile lani ukuthi kuthe sokuqatshana laba amajaha amanye esebulawa esebotshwa ababalamulelayo ngobani. Namhlanje sikhuluma nje ibandla elibusayo liyaxabana phakathi kwentsha labadala. Ngiyakubona nje ukuthi ayisikho kuxabana okujwayelekileyo into ezibangayo yona le igolide okugejwayo. Ungathi uyakudingisisa kuchuza kubona ukuthi hayi kaloku akuxabana okunganani. Into ekhangelelweyo kuphela yikuthi ogebha kuleyani imayini ngubani, osesuswe kuleyani imayini mbani. Uyabona amajahalala wayafuna ukuthi ayagebha, esikuzwayo ukuthi hayi kakuba ngwani i-corruption, kubangwa nje ukuthi ofuna ukuthi aqhube i-corruption ngalelo langa ngubani. Kababanga ukuthi i-corruption kabayifuni, hayi babanga ukuthi ofane enguye oyiqhuba phambili ngubani abe lenzuzo. Selizela kubona abantu bakithi bantu beZimbabwe ukuthi hayi, yikho-ke mina ngithi hayi lanxa becabana asingabalamuli, bazazibonela bona bodwa.
Ye, kodwa sike sabona ngesikhathi esedluleyo ungani bese besidla ubhedu baze babulala le pholisa bangena lasenkambeni yamapholisa lokunye okunjalo. Kodwa lezi nsuku asizwa kukhulunywa ngabo kakhulu ukuthi bengasebejile yini imisebenzi yabo emibi.
Bamile-ke ukuthi bakhanye bebhodabhoda endaweni eziningi ngoba phela umthakadi lanxa esethe wabonakala kwesinye isikhathi uyakame laye athathisise umumo ukuthi ahamba njani. Kabamanga sebesazana sokusebandla ukuthi ngobani. Yikho-ke sokunzima ukuthi khathe sibaqhubeke besenza ubudlwangudlwangu ngoba sebesaziwa.
Umnumzana Albert Mhlanga isakhamuzi senkabazwe lapho kuye kwahlasela khona amashurugwi. UChris Gande uphinde waxoxa lesiphathamandla seZANU-PF umnumzana Joseph Chuma.
Mina ngombono wami ngiyasebenzisa amavesi atholakala eBhayibhelini athi yona nxa uphila ngenkemba uzakufa ngayo inkemba. So la madoda lawa amashuruzi labana nxa ngabe kuya ngami sibili vele ngabe nxa bebanjwa bethi befakwe ngesibhedlela sonalesiyana esakhitshayo sibiselwe ukuthi kube lesibhedlelo esokuthi wona nxa umuntu yenza into ezinjalo naye impilo yakhe kayithathe kuhle kube kanje. Ngoba so umuntu omele simvumele ukuthi na ahlale aphile phakathi wethu as a society ngumuntu o-very dangerous, umuntu ongahlonipha impilo yomunye umuntu. Pho-ke naye kumele athole sona lesi sijezo sokuthi angabanjwa naye impilo yakhe kayithathe.
Kodwa bakhona abathi amajaha wona la akhanya alosekelo lenkokheli yeZANU-PF yikho bengabotshwa.
Into one mina engayinanzelelayo ngabantu ukuthi bona bathanda vele ukucatsha ngemva kwebala lesizana uPF. Ngiyakhumbula ngenye ngomunye umnyaka lapho ngisiselilunga leParliament ngaye ngasukuma mina eParliament sithi right asithi wonke umuntu obonakala edriver imota elengise isikhava seHighlanders emoteni yakhe lapha ku-review mina bana abaningi besejela ukwenza khona ukuthi besenze noma besike kuma-roadblocks umpolisa ngavele abone leso sikhava. Bethi alo ngwezani uPF sethe emeyela sendlula umuntu so noma umuntu enza into engayisiyo ugebengu umba uthwele impondo zendlovu kube zikabhejane umba uthweleni umba ikhokheni umba uthweleni kepha ngokudlula akasamiswa lokuthi ashetshwe ukhangele lokuthi le moto yakhe ilelungelo lokuhamba emgwaqweni yini bonke abantu laba bethathe ngemva kwezani uPF ngathi ngakhupha mpepame ngaright mapholisa bathekhangelane kakhulu yena imoto naleyo yiyo emele ichaze kakhulu ngoba ulengiseleni umuntu lo uzamane okufihlane khona okwana ngikutholo khonoko ukuthi na kona lawa amashulukuzayo zothina ye balo muntu kwizanu pf lokungalokonalokho kodwa kwesikhathi ungawudisisa ungathola ukuthi ngizoyenzela akula nto enjalo ngabantu nje abakwazilile nxasiyofinozikuganga sesidayithi ngabe zanu pf ngoba kuthiwa izanu pf alibela yiyo esembusweni yiyo kuphawa ngabo ngenxa yokuthi ukuzanu pf awusabambeki but khona okwana mina ngibona ngantu kwesi sikhathi kuba yinto yabantu abaqansikile
ngayo kuphela. Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF obexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7. Sele kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlive.com ithi kule bhasi yezubuko ebhewukileyo eMashonaland East izolo yalimaza abantu abangamachumi amathathu. Ngomvulo kulenye njalo ibhasi yezubuko etshayane lemota encane kwafa abantu abayisikhombisa. Inkundla yeNewZimbabwe.com yona ithi kungaba kufe abantu abathathu engozini yokutshayana kwebhasi yakokhaji leroli izolo. Ibhasi le ibivela eVictoria Falls isiya kobulawayo. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sarubonani basazi lesitudio 7 ondlela zimhlophe ngiyalibingelela igama lami ngulungile Ndlovu ngisuka esigabeni sesikanda ngibiyelela eBotswana. Umsebenzi wenu wenza omuhle kakhulu ingani inkosi ngaligcina lisazisa ngohlelo lwenu oluhle. Siyabonga.
Sanibonani basakazi beStudio 7. Yazi kule nto engikhala ngayo ngibone ku-social media bekhupha inkemenkeme yendaba inhlekelele ngathi eyenzakale eBinga like ama-floods agcwele amanzi ugcwele yonke indawo. Kambe ngicela ukubuza ukuthi uhulumende ubengakwazi yini ukuthi kukhona kulezulu elibuyayo elingana lize ligcwale kube yilo liyahlobo engiti ubone kusenzakala eBinga. Bese ngibuya endabeni eyenzakale enkayi ebritshini likaChangane laphana okule bhasi kumbe kuthiwa ngukakono yini ebesiya egogwe ewele ebrijini etshayise inkomo ezintathu yasisiwa yawela phakathi kuChangane. Kambe ngicela ukubuza ukuthi wonkhonakho nkhana shuwa bazazi bekucabange nini okuyinto okunjengakho nkhana amabriji azakwakhiwa nini abantu bephele shuwa. Ende kwakhona angizange ngize ngubone kubikwa ngisho kuma-TV kodwa nxa kuwukuthi into le engayiyenzakele eMashonaland bekuzavele nje kukhitshwe nje kugcwale yonke le ndawo but angizange ngize ngikubone kukhutshwa ngoba simple kwenzakale eMathebeleland. Yazi into eyenzakale eZimbabwe so iyenyanyisa shem.
njani balaleli Studio 7 ngikhuluma noMacebo ngiseJohannesburg. Ya namhla bacishe bakhuluma iqiniso abezanu abakade belalele Studio 7 uJoseph Chuma ekhuluma evuma ukuthi ama-cartels akhona and sokusokala ukuthi umuntu ongena involved corruption kakhulu ngu-president Mnangagwa ngoba abangani bakotakrei laba laboration page laba abantu abaseduze kwakhe angeke babotshwe. So sokusegcekeni sokusele ebantwini bezimbabwe ukuthi basho ukuthi benzani ngoba ubugebengu lobo sobudlulisile. Abantu bayahlupheka nje kuye umuntu buye emazweni ufike ufakwa ku-black market ifiwele ibuye emazweni ifike ifakwa ku-black market. So izinto ezizizona ezifanele zirani lizwe lizoba zifakwa ku-black market izigebenga zabantu lezi kungcono ngoba sebevisana manje.
Sanibonani, sanibonani abafakazi bonke be-Studio 7 nabo baba nabo mama emakhaya. Igama lami ngomanzi ngibuya eJivezi South okwamanje ngisegoli. Sinenkinga la eJivezi South esihlangana nayo. Inkinga esihlangana nayo sithathelwa umhlaba. Umhlaba lo esawushiyelwa abomkhulu bethu. Lo mhlaba yiwo lo silima kuwo ukusukela nabomkhulu bethu bebalima kuwo. Awudingi fertilizer. Nesihlangani sizobiza ndobolo. Awufuneki fertilizer noma utshalile nje izinto ziyakhula nje kuyo yonke le minyaka leyo osebenziswa abomkhulu ukuze kufike namhlanje. Asikwazi ukuba sigazi sifake i-fertilizer. Manje-ke kuze kwaziwa elizwe lonke, so sisenkingeni okwamanje asazi nokuthi senzeni. Wonke umuntu akasazi ukuthi kuyini ungasizwa ubani, ngoba empeleni kwenzeka kanjani ukuthi omunye umuntu omnyama abuye athathele omunye umuntu omnyama umhlaba. Besazi ukuthi abelungu yibo bebathathelwa umhlaba, kodwa-ke sekujikile umuntu omnyama uthathele omunye umuntu omnyama umhlaba. Kuyinkinga kakhulu lokho.
Abalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi umuthi wokwelapha igciwane le-coronavirus lona eselibulela abantu abedlula inkulungwane eyodwa kwele-China ulakho ukutholakala ngemva komnyaka owodwa olengxenye. Kube lokulwisana okubi phakathi kwamapholisa kwele-Lebanon labantu akade betshengisela bechothoza uhulumende wakulelo lizwe izolo. Kudaba oluhamba phambili khonapha eMelika, umnumzana Bernie Sanders nguye onqobileyo kukhetho lwebandla eliphikisayo elamademocrats oluqhutywe eNew Hampshire izolo. Ukhetho lolu ngolunye lwenketho zokudinga ozamela amademocrats kukhetho lukamongameli ngolwezi. Omlandelayo ngumnumzana Pete Buttigieg yena kuthi endaweni yesithathu kulonkosikazi Amy Klobuchar. Umnumzana Joe Biden yena unqotshiwe kakubi njengakukhetho lweviki edluleyo e-Iowa. Umnumzana Biden uhle wadlulela esabelweni se-South Carolina ukuyakhankasa khona. Ozakhethwa ngamademokrats nguye ozanqikilana lo mongameli Donald Trump oyebandla lama Republicans ngolwezi. Sigqibe uhlelo lwethu ngokukhangela iqhawe kwezomculo uJoseph Shabalala yena owasungula iqembu lakule South Africa ele Ladysmith Black Mambazo. UShabalala utshone izolo. UGibbs Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iphephandaba le-Times lakwele South Africa libika ukuba uShabalala ubhubhele esibhedlela ePretoria. Umqondisi weqembu le-Ladysmith Black Mambazo uXolani Majozi uthi umndeni wakhe leqembu leli kanye lomhlaba wonke jikelele balahlekelwe indoda emadodeni. Kavezanga ukuthi uShabalala ubulewe yisifo bani.
Abanye bathi sekubampunsa.
Banengi abantu kwele Zimbabwe abadabuke inhliziyo. Omunye wabo uMofati Phiri oka wasebenza emsakazweni weZimbabwe Broadcasting Corporation.
Silahlekele kakhulu ngokushona kukamshiyo. Sakhula vele kunguye esimlalelayo. Mina abanewethu bonke babemthanda kakhulu umuziki wakhe. Isihlenge sethu seSouthern Africa sisilahlekele kakhulu. Angazi ukuthi singakhala sithini.
Uphiri uthi zinengi ingoma zeqembu leli azithandayo.
Ngathanda zonezana ezechurch kakhulu ezesontweni and sake sahamba sibili ngiyabukela le concert yakhe le ayenza eHarare uGraceland concert eLupho Simon. Hayi, ungabona umuntu engena ngamaculo amnandi kwane bechaya amakatari nehlabela ngevoice kuphela. Hayi, akabe kumnandi kakhulu.
Kasuye yedwa uPhiri odabuke inhliziyo. UDesmond Ntini osebenza labaculi abatshiyeneyo eZimbabwe uthi uShabalala utshiye abantu besamthanda okumangalisayo.
Mina njengomuntu osebenza lama artist ayenza ezomculo ezokugida, ubaba uShabalala ube inspire ngokuthi even ukupheka kwabo imusic, ukuhlela kwabo izinto le group like ukuthi izinto ifike ibanga lona leli lesikhathi ilokhu igroup existayo, which is why kakhulu
singabantwana abancane
labahlala.
Uthi kuningi kakhulu abakufunda kumoyi.
Homelessi kube kuyimusic kade ngiyithanda kakhulu. Ngiphinde ngithande iLadysmith iy'ngoma zabo ezegospel akade bezihlabela ngoba ngumuntu eyokhula esiye esontweni. Bekuzingoma akade zihlatshelwa kakhulu esontweni.
UShabalala wazalwa epulazini eliseLadysmith KwaZulu Natal ngomnyaka ka-1941. Wakhula esebenza epulazini likayise lapho ayehlabela khona umculo wakwaZulu labanye bakhe. Lokhu kwenza ukuthi athakazelelwe nguZulu njalo abumbe iqembu le-Ladysmith Black Mambazo ngama-1960s. Wasebenza katalala labanye bakhe badinda amadlalade afika amajumi ayisithupha. Wasebenza labahlabeli abanjengoDolly Parton, uMichael Jackson, uStevie Wonder kanye labalingisi ababalisa u-Eddie Murphy, uClint Eastwood nabanye. Okwenza iqembu le-Ladysmith Black Mambazo liphumelele kakhulu yikucula kwalo lo Paul Simon waloba labo ingoma ethi Graceland lezinye.
Poor boys and pilgrims of families, and we are going to Graceland.
Ushiye umkakhe labantwana asebe kuqembu le-Ladysmith Black Mambazo alijiya ngomnyaka ka-2014 esithi usekhulile. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, ngingu-Gibbs Dube.
Amagugu
amagugu
alalele
ayosale mathune.
Amagugu
amagugu
alalele
ayosale mathune.
Iyolala
iyolala
Amen.
Joseph Shabalala, Lady Smith, Black Mambazo, sikhalela iqhawe, sithi magalale ngokuthula. Siyalibona lani balaleli eliyawukhalela umdeni wakuShabalala. Ekhasini lethu le-VOA Ndebele kuFacebook lapha kulombongeni Ncube uthwena tutukithi sonke silahlekelweyo. Amosa siqhaza uthi wena wanga umphefumulo wakhe ungalala ngoxolo isizwe sonke silahlekelwe kule ndoda madoda. Melusi Hatebe uyakhala lawe laphana uyehlisa inyembezi. Vodloza hayi ibizo lakho angazi lipronounce njani laphana Vodloza, kodwa la uyakhala uthi oh shema. Catherine Kale uphahla uthi may he soul rest in peace Baba Chabalala. Kuzoba lo Wisdom bafana Mbonyola Spanda. Uthini ke umtawini laphana uthi yena makalale ngokuthula. Kuzoba lo Bonga Inkosi Dlamini uthi wena thank you Shabalala Mshengo, it's been a pleasure, you gave us your music, your love and soul. Ngeke bayicete, is my favorite song. Thank you for your wisdom in African culture. Joseph Shabalala, rest in peace. Ngubonga Inkosi Dlamini ke lo. Kuzoba lo Honest Svanda uthini ke laphana umdawini uthi yena may he soul rest in peace. Sizohlala sikukhumbula njalo. Hayi lilele itshaye lidala ilele insizwa indoda emadodeni, athi sithi makalale ngokuthula mpela. Sokuyisikhathi ke sokukhangela ebezihamba phambili. Uhulumende usekhweze intengo yempupho isuka ku-$50 isaka le-10 kg isiya ku-$75. Inani lezehlakalo zezidlova ezihlasela zihlome ngenkemba ezaziwa ngokuthi ngamashirugwili khanya selehlile. Kwanele kodwa likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30. Mina lani asibeni sonke kweze kuseni ngo-6:30. Olivalelisayo ngontungamili Nkoma, Nkololokwana wamatukanduna. Litshone kuhle.